ezindabeni zethu lamhlanje. UZulu ukhala ngokuswelakala kwemali ngesikhathi kuvulwa izikolo. Abantu abaningi esabelweni seMatabeleland South bathi kabakwazi ukuthi bazasebenzisa njani imitshina ye-biometric voting kits yokubhalisa kugwalo lokuvota. Isizalwane seZimbabwe, uMnumzana Khotso Nyathi, usegogekile kulandela ukulimala kwakhe aze achaywe ngemvubu okusemthethweni eBotswana. Sizahlolisisa okwenziwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elithwalise nzima amavenkeli athengisa impahla ngendlela ezingaqedakaliyo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection siyixoxa ngokuvulwa kwezikolo eZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930 6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.